Umalaba bephathwe ngumphathintambo ezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lowentuthuko ezabelo umnumzana July Moyo bezobona okwenzakalayo kulo mthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatheli zindaba, Umalaba uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. Umalaba othuke wavakatshelwa kulesi sakhiwo kabili nyakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo eqhathiweyo ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kwenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho. Ikakhulu nxa sikhangelele lesi sakhiwo esingaka. Njalo lokuthi siqakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqakathekile ukuthi sithathe inyathelo sisiya phambili.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi ziningi inhlelo uhulumende engakazigqibi kulesi sabelo.
Ukuthi silama-projects amileyo anjengeGwanda Polytech, iJoshua Mqaboko elweqasi okwakhiwa i-old site ngo-83, namuhle i-new site lokho kungilimile ama-crane. Akwenziwa lutho ikhothi yena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha, akwenziwa lutho. Ibridge likaMtshabezi kalenziwa lutho. Singabala ama-project e-government wonke eGwanda amileyo maningi kakhulu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi Umalaba lequla lakhe basuke khonale esigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuswelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha, hathi bezobuka nje engathi ngama-tourists. Indaba ye-tourism kuhulumende kayipheli, kakwenziwe izinto kungabe kukhulunywa ngazo, abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasefolosi kumbe amanxiwa aseZimbabwe. Kangiboni ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani. Kuyanceda ngokudla imadlana yona leyo khona. Leyo mali ngabe kudinga izamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
Umnumzana Stanley Madamombe, umqondisi we-Mutual Construction layo obesemhlanganweni waseGwanda namhlanje, akathandanga ukukhuluma le ntatheli zindaba esithi sivumelwano asibhalelana lorhulumente asimvumeli. Umalaba ugcine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphume lesinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. Uziyambilayo uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabanye amadolobha afana leChinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. Lo mthethwandaba ukhangelele ukunceda kakhulu ekuthoniseleni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazo yeStudio 7. Ngisemajawondeni eGwanda, Albert Ncube.